indaba ka secretary we defense ithanda ukuthi ifuna kubanzima for uBiden la ngoba okokuqala vele traditionally usecretary of defense yi-civilian kukalutshwane ukuthi ubone kungena umuntu obe yi-military ukuthi abe ngusecretary of defense. And then having said that, yeah, ama-democrats la aqinisile la athi wona kumele umthetho ulandelwe ukuthi umuntu ongusecretary of defense kumele abe usiwachiya ubusotsha for iminyaka at least engu-7 eyisikhombisa. And siyazi ukuthi u-General Austin lo ule mnyaka only I think A4 echile uba lisotsha. So yeah, kule problem lapho ngoba akumelanga sitshengise ama double standards ukuthi akumelanga sifane lama Republicans ukuthi siphombe ukuvota on partisan lines singalandeli imithetho. I think mina ngivumelana labo laba abanye. UBiden on the other hand laye I think ngazange ngikucabangisise kahle lokhu maye ekhetha u-Austin. Ngingathi mina maybe ufakwe under pressure ngama organization ama black organization nabo black conscious labo bani bani laba abatibona bafuna ukuthi kube kubonakala kusiwa labantu abamnyama bambalwa ku-cabinet ka-Biden.
Ama-Republicans wona uwabona evuma yini?
Ama-Republicans mina ngwami angiboni vele supporta noma esekela noma yini ezoyenziwa ngu-Biden ngoba even khona manje sekudlule inyanga lamaviki ambalwa uJoe Biden wawina i-presidency kodwa lokhe besemba phansi bengafuni ukukhonsida ukuthi uBiden nguyo ozoba ngumongameli omusha. So because of that mina ngibona bezozama ngazo zonke indlela ukupreventa uBiden ukuthi ama-nominations akhe ya-cabinet yakhe ahambe kahle ngoba ama-Republicans avota on partisan lines. Siyazi ukuthi uTrump the time ekhetha u-General Mattis bavoteli waiver yokuthi angene lapho kodwa siyazi ukuthi this time around ngoba lo u-General Austin ukhethwe nguBiden abasoze bayivumele leyo waiver e-Senate. Sizobona nje kusiba lobunzima obukhulu lapho ukuthi i-Senate ipasise leyo ngoba ama-Republicans melinanzeleli ukuthi wona vele mthetho awo avota on partisan lines. Siyakhumbula uBarack Obama ngo-2016 ukushona kuka Supreme Court Judge Scalia wazama ukuthi amureplace e-Supreme Court ama-Republicans emba phansi athi hayi cha upresident omutsha njengoba kungumnyaka okhethe upresident omutsha nguye okuzomele akhethe u-Supreme Court Judge. Kodwa sibonile-ke kuwo lo mnyaka esikuwo lo kushona u-Supreme Court Judge uGinsburg wona ama-Republicans ajika futhi aphendule into abayisapotayo last time bathi hayi cha this time around hayi kumele uTrump anikezwe ichance yokuthi a-appointe ujaji omutsha.